balokhu bevalelwe ngoba uhulumende okhona kasiwe wabantu, uhulumende ozifakileyo wesaba lezithunzi zabantu ke uyazesaba. Lokhu vele kusibisela emuva ngesikhathi sikaSmith ukuthi abantu babebotshwa bengavunyelwa kulento abayisolayo kabayisoli. Ngoba ukusola ukubuswa kabi kulilungelo lomuntu wonke. Nxa sikhangele ku-21st century nxa kulomuntu osabopha umuntu ngokuthi uthe khona ngibuswa kabi. Kuyinto embi kakhulu le siyibona isenzakala elizweni leZimbabwe.
Ye baba Golide uyazwela lapho uyakhuluma uncubo uthi hayi kukhanya ngazani lina liyenza konoko kwakusenziwa ngu-Ian Smith kodwa ngani liyenza ku-West kulo Ian Smith. Ungena khonapho ke Golide.
Uncube ulukhuthi lugaja kancane ngoba ngasohulumende obopha abantu bofaka abantu umthetho owabunjwa ngabantu bonke uthi yi-constitution loku okwavunywa ngamuntu wonke yikho okubopha abantu. Uhulumende ngangeneli yikho bona thakona there are three arms of uhulumende kule judiciary kule executive the legislature lapha mina ngikhona khona eparliament ngani executive sisho phela upresident lama minister ijudiciary sisho phela imthetho andaba yena leyo akungenelwana omunye nomunye ubamba okwakhe thina njengelegislator sisuke siba overseer siba supervisor ukuthi basebenza kuhle na. So into eqathi leyo nxa sikhuma ngento enjeyazoyalezo ezalaba abalokhu bevalelwe okuhle ukuthi kwesi sikhathi lani basakazi ake nidinge abantu be-judiciary service khona ngale uthi sizwisise ukuthi kanti vele bona laba abalokhu bevalelwe abanye bephiwe amabheli kuyabe kutheni kusuke wathini ngoba kanenginengi into leyana kuthiwa ibheli iphiwa ilama condition. So ungavele wethula icondition leyana. So kusitsho ukuthi the next time nxa ubuya usizwa kuma phambi kwabo laphana ufuna ukudika ibheli balalo ilungelo lokukwalela ngenxa yendlela oziphathe ngayo ngamuva le kuyabuya futhi kuzokuhawunta phambili ngayo. So yinto kumele sicace zonalezo singakaphunga ugijimele ukuthi kona yena uhulumende lokhu uhulumende okwalo ngoba khona okwenzekayo lapha even e-America even e-Britain ukungenza into engani sufuna ukuvukela uhulumende wabo uyaboshwa vele akula lizwe elingayekela umuntu efuna ukwenza umathanda endaweni zokubuswa kwelizwe.
Ye uyamuzwa ke uyakhuluma uGolide lapha Ncube ngena ba
izigangi kazibotshwa umnotho welizwe ufile ngecorruption kutshontshwa izimali kazibotshwa imali ziyatshontshwa khona pho kubanjwa izimota zemali zonke lezo zinto lawo bantu kababotshwanga kodwa abantu abasukuma bemele intuthuko yokuthi lokho kwenziwe elizweni sibuswa kabi babotshelwa ukuthini wothi ngukorrekte baba nguhulumende nalochuma njengoba usitsho sithi uhulumende ulengatsha ezintathu lolo gatsha lunguhulumende okhuluma ngalo oluyilo lubopha abantu. Iyekelanini ukubopha abantu kungela sizathu sokuthi libabophelane. Ongalivuma abakonile ukuyini alifuni kuphikiswa lidingane emaparlamenti ngoba nxa lingafuni ukuphikiswa hambani liyehlala ezindlini zenu lisuke kuhulumende. Kumele kubuse umuntu ovumayo ukuqondiswa ngoba lina alisine lazi yonke into. Ipolitics yaleka liyazi lazi ukuvalela abanye ngoba lisesaba ingqondo zabo ezibukali okwedlula ezenu. Umnotho welizwe ufile yikwehluleka kwenu okutshengisa ukuthi liyehluleka. Nxa sebelichasisela abaliqondisayo bezama ukulivula amehlo selisiyabavalela ejele ukuze lisale linganithwalina le ngqondo eziqondileyo. Akuqondanga khonoko.
Ye Golide qhuba kolobo.
Hayi ukuthi uyazama ukuthi uthi amele into yakhe ayimele kodwa njengoba ngishilo mina akula muntu ongapho ukuvalelwa kungenasizathu njalo akula nto emangalisayo engaphithwa ngabothimba kumbe ongalivumi labo bona labo bebodwa kanti ngandibonga abanye labo obabonesolutshamisa abaphandle obabozikhala abaphandle sibephandle baningi abanye abantu abaku-opposition abanye abakhaliphileyo futhi ukudlula konoku kodwa abaphandle into nje ekhona ukuthi kona icala liyembula ingubo lingene yikho khonoko okukhona kuphela yikho ngithe mina ngafuna ukuthi kona kucutshungule indaba leyo asiyicubunguleni silomuntu wakhona ngale emthethweni umdinge baba Mthembu umuntu lo onjalo ukwazi ukuthi kona sikhulume into esicace ngayo hasho ukuthi sibonge ukuhlalahlata iganga kwesi sikhathi sikhuluma izinto sesibonge ukubala nje kuphela kodwa singaba nolwazi ukuthi kona kanti laba abaseleyo kutheni yinto ezasinceda naleyo ukuthi kona sibe sesikwazi ukuthi kona sesidiscasa la sikhuluma izinto ezinjani ezirelevant njalo izinto ezingekho intangent le reality.